sendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngensonto mhla ka 25 kuMpandula 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthembise abatshali bezimali bakwamanye amazwe izolo ukuthi uzabapha umhlabathi bengaletha amabhizinisi abo eZimbabwe ukuzoxhasa uhulumende kunhlelo zokuvuselela umnotho. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters uMnumzana Julius Malema ubese Zimbabwe izolo lapho ayivalelise khona isidumbu sikamufi uMnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe.
Umgabe ebefana lobaba lwana nxa ephuma esiya ebhawa lobaba ungubaba ofika athengela abantu utshwala bawosisinyama abe ngumuntu omuhle kakhulu bamthande abangathiba bemuli yakhe kodwa bemuli yakhe bekhala ngaye.
Siza kuzwa impiko esiyethulelwa ngabalaleli bethu.
Kodwa ma ujamba ujambela le eZimbabwe akula development, imali yakhona iyaphi? Nakho lapha e-Bed Bridge abantu bathola nzima balala lapha, akula ama-toilet akhona kubhadalwa yonke into. I-government yonke eSouth Africa nale yaseZimbabwe ikakhulu eZimbabwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthembise abatshali bezimali bakwamanye amazwe izolo ukuthi uzabapha umhlabathi bengaletha amabhizinisi abo eZimbabwe ukuzoxhasa uhulumende kunhlelo zokuvuselela ezempilakahle. Ekhuluma izolo ntambama emhlanganweni oqhutshelwe eNew York khonapha eMelika ngenjongo yokuhuga abatshali bezimali laba, uMongameli Mnangagwa usole njalo izijeziso athi zetheswa ele Zimbabwe esithi yizo eziphazamisa ezempilakahle elizweni. Umhlangano lo uyingxenye yenhlelo zomhlangano omkhulu o-United Nations lapho uMnangagwa azakhuluma khona kusasa. Nansi inzwisa yamazwi kaMongameli Mnangagwa kulo umhlangano.
Bengisemhlanganweni wezempilakahle okhangelane leZimbabwe oqhutshelwe ngapha e-United Nations edolobheni elikhulu le-New York izolo.
Hayi, aseyikwenelisa ke ukulethulela lawo mazwi, kodwa ke sixhume intatheli zindaba yeStudio 7 uNtungameli Nkomo obesemhlanganweni lo wasichathisela okuningi okwenzakale kuwo.
Bengisemhlanganweni wezempilakahle okhangelane leZimbabwe oqhutshelwe ngapha e-United Nations edolobheni elikhulu le-New York izolo ebusuku. Umhlangano lo ungenwe ngabantu abatshiyeneyo abagoqela umongameli weZimbabwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa, umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthulincube, lo mphathi ntambo wezempilakahle uMnumzana Obadiah Moyo. Indikimba yomhlangano ibisithi yona sustainable health financing and health investment, building an ecosystem for universal health service delivery in Zimbabwe. Onga ngokuthi isiqoqoqela sendaba bekuyindlela yokuhuka abatshali bezimali bakwamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe bazebambisana lo hulumende bazama ukuvuselela ezempilakahle zona ezingamanga kuhle. Siyazi odokotela bakhala le umsebenzi, sikhuluma nje lanxa ubaba uMnangagwa lequla lakhe bengazange baluphathe lolu daba.
Okuyikho okumqoka okukhulunywe ngumongameli yikuyini, njalo iziphi ezinye iziphatha amandla zikahulumende ezikhulumile?
Ubaba uMnangagwa uthena ezama emazwini okuhuga abatshali bezimali laba, uthe yena ozabuya eZimbabwe eze investor kwezempila kahle uzamupha umhlabathi mahala. Angazi ukuthi ubesitsho lapha ngakha khona ifekithari lakhe kumbe ubesitsho ukuthi bazaphiwa babe lamaplazi khonapho kacacanga, kodwa uthe abatshali bezimali abalakho ukuza eZimbabwe bazephathisana lohulumende kwezempilakahle bavuselele isibhedlela uzabapha umhlabathi. Ubuye wakhuluma njalo ngokuthi uhulumende wakhe ulohlelo olokuthi kusiyafika umnyaka ka-2030 umuntu wonke weZimbabwe abe esefinyelela ezempilakahle esingathi healthcare for all by 2030 ngokukhuluma kwakhe ngesiNgisi. Ugcizelele njalo wathi balohlelo olweminyaka emihlanu esikiyo ukuthi lapha eyaphela khona uhulumende wakhe uza kuba esakhe izibhedlela lamakliniki ikakhulu emaphandleni ezifika 6,600. Kuphinde kwakhuluma umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana uBadaya Moyo, laye ukhulume amazwi afanayo ngokuqakatheka kwabatshali bezimali ukuthi bazebamsana iqhaza lo hulumende weZimbabwe bavuselele izibhedlela. Uphe umzekeliso wesibhedlela ayesithungamela ayesikhokhela engakaphiwa isikhundla kohulumende, isibhedlela seChitungwiza, lapho athi wadinga khona ama-private partners babambisana bavuselela isibhedlela leso. Ngokutsho kwakhe sikhuluma nje silemichina lemichinikazi emangalisayo.
Ngobani abaphatheke kulo umhlangano njalo bemukele njani obekukhulunywa?
Bakhona abakwamanye amazwe abakhulumileyo abasebenzelana ndawonye lohulumende, kodwa ngingakafiki kubo. Ubaba uMthuli Ncube ongumphathintambo wezemali laye uthole ithuba wathi fahlafahla laye ngamazwi amafitshane. Uthe yena ilizwe lingaba lomnotho oqinileyo kulapho okuqala khona ukuqina kwabantu ngezempilakahle. Ongangokuthi umuntu nxa esebenza ehola imali esenelisa ukuya ezibhedlela ezibhadalela ekhona ukuthenga ukudla ezembathise, kulapho okuqala khona impilakahle khonapho. Kukhulume njalo abezinye inhlanganiso ezitshiyeneyo ezifana le Global Fund, umnumzana Peter Senza. Bona-ke baphatheke kunhlelo zokulwisana lemkhuhlane efana labo malaria labo HIV eZimbabwe. Uthembise ukubana bazaqhubeka beqhase uhulumende weZimbabwe kunhlelo zempilakahle lanxa sokuthena.
Leyo ke intatheli zindaba yestudio 7 uNtungameli Nkomo ebesixoxa laye semhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York. Yebo ke sike salithembisa ukuthi sizalizwisa ke inzwisa yamazwi kamongameli Mnangagwa awakhulume kulo umhlangano. Lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa, yena othembise abatshali bezimali bakwamanye amazwe izolo ukuthi uzabapha umhlabathi bengaletha amabhizinisi abo eZimbabwe ukuzoxhasa uhulumende kunhlelo zokuvuselela ezempilakahle. Ubekhuluma ke emhlanganweni oqhutshelwe eNew York khonapha eMelika.
Uhulumende elandela isisekelo sombuso uzakupha amandla ezigabeni kuhlelo lwe-devolution. Kambe lokhu kuyanceda na abantu besigabeni seMaswingo? Ukulandela lolu daba sizakuba seMaswingo ngoMvulo 23 Mpandula. Wozani lihlangane loBlessing Zulu owe-Studio 7. Sibambane le-Media Center eChevron Hotel ngo-10 ekuseni sixoxe ngalolu daba.
Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema ubese Zimbabwe izolo lapho ayivalelise khona isidumbu sikamuyi umnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe. UMalema lequla lakhe badle ukudla kwantambama lemuli yomufi kwathi ngemva kwalokho uMalema watshela intatheli izindaba ukuthi kumele kulondolozwe imbali kaMgabe ngoba iyancomeka. Uphinde wakhuluma lentatheli izindaba echothoza umanyano weSADC we-African Union esithi ngabantu asebegugile nje abangazimiselanga ukuthi belungise okuhluphayo kuzwekazi le-Afrika kodwa bexhasana njengenkokheli lanxa omunye ephambuka. UMugabe esanda ukubhubha mhlaka 6 kunyanga yonale umnumzana Malema lebandla lakhe baqhuba umcimbi wokumkhumbula eSouth Africa lapho okwakulesithombe sakhe. Kodwa isiphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu uthi uMalema njengabanye abadabuka kuzwekazi le-Afrika kabayazi kahle imbali kaMugabe eyochuku.
Ye ungakhangela uMugabe, uMugabe ebefana lobaba lwana o-abusive emulini yakhe ebantwaneni bakhe. Nxa ephuma esiya ebhawa lobaba ungubaba ofika athengela abantu utshwala abawusisinyama abe ngumuntu omuhle kakhulu bamthande abangasibo bemuli yakhe kodwa bemuli yakhe bekhala ngaye imuli itsheba-ke ngembhida isenzani. Ikuzathola ukuthi amazwe e-Afrika nxa uMugabe ephuma esiyaphandle khuluma bebemenza-ke indoda emadodeni bemenza i-pan-africanist ikanti yena ekhokhela abantu bakhe beZimbabwe ngocuku. Yikho-ke uMalema singeke simsole uwazi isayidi kaMugabe naleyo ukuthi ebefika kibe ngumngane abawusisinyama abathengela utshwala bebesithi hhayi uMugabe indoda emadodeni kanti thina esikwaziyo owaqeda abantu bakithi ngegugurawundi waqeda abantu bakithi ngendlala umrambathwina abantu banyamalala waba lo wabulala le ekhonomi izinto zangathengiwe waswelakala imali elizweni zagcina sebenzisa imali yamanye amazwe siyamazi ucuku lwakhe. Yikho thina silandaba laye kasimboni njengehiro kodwa-ke abaphandle kwelizwe leZimbabwe bamenza ihiro ngoba bebona ingazathi ebengumuntu obemela-ke isizwe se-Afrika kanti hhathi nje singathi bekuyikufetha kuphela kodwa engubaba o-abusive thina eZimbabwe esiphathe ngocuku olumangalisayo.
Siyabona ukubana umnumzana Malema uthi yena imbali kaMugabe kumele iphathwe ngokuhlonitshwa ilizwe lomhlaba jikelele. Njengoba usitsho wena ukubana abantu bambona engumuntu owayelungile, lokho kuthiwa nguMalema akusoze kube yikho yini esiza kuthiyela abantwabethu kube yindlalifa yabo kumbali kaMugabe?
Imbali yelizwe leZimbabwe kumele iqondiswe ngoba ungakhangela izingwalo zonke ezeZimbabwe uMugabe zimfaka esigabeni sokuthi uyihiro walwela ukukhululeka-ke kwelizwe leZimbabwe. Ikanti eqinisweni kayisikho okwenzakalayo khona lokho. UMugabe ngumuntu wanxuswayo ukuthi azojoyina ezombusazwe. Yikho-ke sithi thina kakulungiswe-ke ihistory yaleli lizwe kwazakala ukuthi uMugabe wayigada ihamba engakwazi lapho esuka khona lalapho eyakhona. Kukubusa kwakhe kuhluphile. Yikho limbone-ke lo mhlaba ewuthatha esebona ukuthi ibandla le-MDC-ke selizamnqoba-ke ekhethweni abantu abasamfuni-ke wasethenga-ke abantu ngokuthi sethatha umhlaba kodwa kwakuyinto ebevele ingekho-ke kuhlelo lwe-ZANU-P F. Yinto esiyazi yayisehlelweni lwe-ZAP ekhokhelwa ngenkomo. Yikho-ke kumele-ke kuqondiswe-ke khona lokho-ke ihistory imbali elizwe lelo. Kodwa-ke ngapha emhlubulweni omandebeleni-ke abantu siyamazi uMugabe ukuthi ebelocuku olungakanani. Siyamazi-ke ukuthi abengasoqhawe ebengumuntu obesihlukuluza ebengumuntu waqeda abantu bakithi ngombhuqazo. Yikho-ke hhayi kutshintshi lutho ngabe kutshiwo nguMalema ebekuhambe ukhulumile-ke njengomuntu obevakathile evakathele imuli kaMugabe bekumele akhuluma amazwi abazawathanda ahlabuse kibo. Kodwa-ke thina-ke uMugabe simbona njengombulali waqeda abantu bakithi. Akulanto enhle esiyibonayo kuMugabe, akulanto enhle esingayikhuluma-ke ngomugabe lanxa kuthiwa-ke umuntu ofileyo akumelanga kukhulunywe kubi ngaye. Okuhle-ke kakukho esingakukhuluma ngayo uMugabe.
Lo ngumnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC obekhuluma ecingweni loChris Gande we-Studio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohati ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni umbukiso we-2019 Victoria Falls Agricultural Show oqalisa ngolwesine otshengisa idolobho lefolosi njengendawo efanele izethekeli. Umkhosi lo ukhangelelwe ukuvulwa eChinotimba Stadium. Iqembu leHighlanders selilobele uhulumende lidingela umqeqesho walo oyi-Dutch uHendrik Pieter de Jong ofike kwabulawayo ngesonto elilethemba lokuthi uzahlenga iqembu leBosso ukuthi lingakhutshwa emidlalweni nge-relegation. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Nesicelo nje sokubana bantu ngali zizama ukuthi ngikhulume nane nabo producer nje khona ngapha emsakazweni ukuze isikhathi singathi siyasengezelela ngama hours 2 nje ngoba 1.5 hours ngoba nje isikhathi sincane kakhulu lesi umsakazo lo umsakazo esuthembile yothi lezibabhe ngibona ngathi hey abantu abaningi bangasupporta nami endaweni lezi isikhathi 1 hour incane kakhulu themba ukuthi maybe izazama ukuthi mesithole nje ama hour amabili unyoni lo ngiyabona.
Sicela ukukhuluma mayelana nge-security ezingabo aqondana lodokotela lo owayentshontshiwe wazibonakala ngemvumesikhathi akacatshanga nje kuphela wacatshanga wacathiswa wayevele bezama ukuthi aliba abantu baba yizithutha aliba bambula njalo akulo omunye umuntu owayengakwenza lokhu ngaphandle kukahulumente wezimbabwe oyo ozama ukuvikela ukuthi odokotela bengavezi ukuhlupheka kwabo kumbeni uswelakala uswela kwabo asitheni khona akungeke kwenze ukuthi ezimbabwe siyevota futhi ngo-2023 ngomumo okhona uzabe sokuyini sokubehlule bona abaphume bachiyele labo abakwanisa nxa bebona ukuthenana noba ngake balithiyele izwe linjalo abalibisele lapho abalithatha khona abathina sibuyele siyolithatha esikwanisa kanti ukubana bawone labantu bezimbabwe ngalindle khathesi bakusaphileyo khathesanyana nje ukuphungakamba sinkwa besiyi-8% namhlanje sinkwa sesikubo-$10 namhlanje i-petrol iku-$0.98 ngedola le-America namhlanje ngamabhondi not isiku-$12 abantu kabasoze bakukwanise lokhu njalo futhi laba abantu abazithi bavotele abavotelwanga ngitsho noma ngumuntu wethu okwabo badinga kuphela ukuthi bazinothise bona thina yiphi isolution yezimbabwe singalalisa sizakufa siphele njalo khathesi njengobani siyabona esibhedlela kuselabodokotela ngaphi kuyafiwa abantu bafa langa ngelanga ngendlela ezijiyeneyo abanye bafa ku-accidenti sebeswela i-attendance asizameni ukuthi sikubone khona vele sizakufa so thina sisukumene ngezethu inyawo sibatshele ukuthi sizame ukuthi siba sizikhiphele abazadutshulwa ibobona ababazadutshulwa kodwa into e-right ukuthi asizimiseleni ibaez ngiyabonga sinezinhle ngiyabonga abasakaza abahle.
Ndivuka njani izihlobo ezithandekayo kuhambo lukaprezidenti lokuya e-New York akithi kalutho lutho ngoba kuhamba abantu bekhala ngambe kunganceda ngani alubana yena uyalungisisa izinto zikhwela ukusa kwamalanga kuthiwa zisebenzi zingezelela imali kodwa izinto zikhwele 100% manje ukungezelela kwazo kungaba kuyini okuhamba lutho kwakhe lokhu akutsho lutho ebantwini njalo lokhu ukuthi bakhulume ngama-sanction i-sanction labakhala ngayo thina kasiyizwisisi ukuthi i-sanction yani ngoba i-sanction yomuntu ingasiyo yelelizwe kambe ingahlupha abantu kabalungisiswe okuhluphayo ukuze ama-sanction akhitshwe bangakhala ngama-sanction abadokotela ngapha bethunjwe hhayi lokho asikuboni kuhle thina njalo kasikusapoti lokhu ngiyabonga masiphi
ngikhuluma lo Ncube endaweni yaseGoli manje. Njengamanje bengibheke nje ezindabeni izinto ezenzakala eBeitbridge Border Post South Africa naseZimbabwe. Kuyamangalisa kakhulu ukuthi i-corruption ese-Beitbridge. Into engimangalisayo ukuthi i-Beitbridge iyenza amamiliyoni namamiliyoni imali ama-truck angenayo lezimoto ezingenayo. Kodwa uma ujamba ujambela le eZimbabwe akula development, imali yakhona iyaphi? Nakho lapha e-Beitbridge abantu bathola nzima, balala lapha, akula ama-toilet akhona, kubhadalwa yonke into. Yonke into mani i-government yonke e-South Africa nale yaseZimbabwe, ikakhulu yeZimbabwe, ayilanto eyenzela abantu. Ama-toilet kabakhele abantu ama-toilet, kumele kube nama-free toilets asetshenziswa ngabantu. Ngoba imali yenziwa lapha e-Beitbridge, kanti imali eyenziwe e-Border Post iyaphi? Ma singathi singabantu sizama ukulusukumela lolu daba, ngoba kunzima. Into ezenzakala e-Beitbridge laphana azikho right. Abantu bahlala kuma-queues bedileywa kumbe bafuna ukuthi bakhiphe imali. Asithola ngingasakwazi ukuthi kwenzakalani.
Linjani Studio 7, mina igama ngugabadela Ncube. Ne-property ekamgabe le kusiya ngami ngabe kuthiwa umnankagwa uyathatha yonke i-asset kamgabe esemazweni idayiswe liyani imali yangkhona ithathe iyevusa ilizwe ithathe konke konke kamgabe okuphandle bemtshiyele i-blue roof yakhe liyana e-CRR konke okuningi lokho kuthathe kudayiswe kuvuse ilizwe because ilizwe manje liyafa yena ulezinto eziningi phandle uya-ona izinto eziningi ziyasala zisenzani leziyana izinto phandle ncedise ezibhedlela kuncediswe emaklinika lapha ezikolo at least kungaba ngcono kakhulu because ngendlela abamenza ngakhona umgabe abamtetemisa kanje ngathi uthiwa umuntu ozwa yena ade tshontshe imali akusebenzi. Of course asosupporta kamnankagwa but nje ukuthi ngawuyenza into enjalo kuphela ngamtshayelisa.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1-202-465-0318. Uyazirekhoda ke bese sibala lapha umbiko wakho. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owesilisa okubutho leMelika oleminyaka engamachumi amabili lane ubotshiwe esetheswa icala lokwabela abantu ulwazi lokwenza isikhali sebhomba ebulenjini bokuzithokozisa. Engatholakala elecala engahlala okweminyaka ifika engamachumi amabili 20 ejele. Umndeni wabantu abangu 346 abatshona engozini ezimbili ezendizamtshina yohlobo lweBoeing 737 e-Ethiopia le-Indonesia zizathola imali efika phose ku-145,000 imoli inye ngayinye. Inkampani le ithela labo ababamangalela imthethwandaba bazayithola leyo mali. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umcimbi wezomculo oweIntwasa Arts Festival usungulwa namuhla edolobheni lakoBulawayo njalo uqala ngokuthiwa yiAfrican Rituals eBulawayo Theatre namhla ntambama. Umdlalo lo utshengisa ukukhula utshengisa ke ezomgido kanye lamasiko nxa umuntu ezalwa esenda kumbe ethatha ethomba njalo esifa. Kusasa kuyabe kule workshop eNational Arts Gallery kusukela ekuseni. Yona kuyabe ifundisa ubuciko kwezemtshina i-digital marketing leminye imicimbicimbi etshiyeneyo. Lokhu ke sikuphuma kuphephandaba le-The Chronicle. Okwamanje ke silaleleni umculo ka-Nduna yena ke isizalwane seZimbabwe esihlabela sise South Africa esake sakhuluma lalo sake sakhuluma la ikona lo kulona lolu hlelo uthi yena December. Nduna isizalwane seZimbabwe esihlabela seSouth Africa uthi woza December ngibona abazali bami. Umbiko esanda ukwamukela kathesi ovela kuZimbabwe Lawyers for Human Rights uthi in violation of constitution, police in Zimbabwe have prevented Dr. Magombeyi from leaving Zimbabwe to seek further urgent medical treatment, forcing the lawyers to file an urgent application at court. Liyamkhumbula ke uDokotela Peter Magombeyi obika wayethunjiwe kuthiwa amapholisa ke semvimbeli ukuthi asuke elizweni ayedinga njalo kwelatshwa okuphakemeyo ukwezinye kwamanye amazwe. Ngakho basalwisana lalolu daba emthethwandaba. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.